So we see a decent about VOA in Jebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 7 Mpalakazi 2020 Prophetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sithi langalezo ngokulahlekelwa nguJeanette Mnyaka. UJeanette Mnyaka bekungusisi obe esebenza lathi singabe sincane ngendlela eyokuthi ube sifundisa esixwayisa lapho ufuna khona ukuxwayisa.
Intethelo izindaba elodumo ebisebenzela umsakazo weZBC uJeanette Mnyaka. Kungcwatshwe namhlanje ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomgqibelo.
Sibhalile i-statement sizama ukuthi sicele uhulumende ukuthi akhangele inhlawulo yesithupha lesi njalo ukuthi yehliswe lokuthi kube le ndawo eziningi nxa umuntu ethe wasifuna nxa sikhangele kathe izindawo zakhona zilutshwane.
Abaphila ngokuthengisa abawoda kwele-South Africa leBotswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Ugatsha lezokwethula kwemibiko lukhala ngokuthi alutholanga imali eneleyo yokusebenzisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intethelo zendaba elodumo ebisebenzela inkampani yomsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC uJeanette Mnyaka. Ungcwatshwe lamhlanje emathuneni aweGlen Forest eHarare ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane weCOVID-19 ngomgqibelo ekuseni. Kulokukhalaza okukhulu kwabamankampani ezindaba ukubana aqakathekise ukulondolozwa kwezisebenzi zabo ngesikhathi ziquba umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi inani labatholakala belomkhuhlane lo njalo bengazange bayethekelele kwamanye amazwe liqhubeka liqonga elizweni. Umezi Sigama usethulela lolu daba.
Umnyaka uba intatheli zindaba yesibili ukukhulelwa yilo mkhuhlane ngemva kokubhubha kwenye njalo uZororo Makamba ngombimbitho lonyaka. Umphathi ntambo ozokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa obekhona emngcwabeni kaJeanette Mnyaka uchaze omuyi njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
I'm totally devastated. She loved the job so much that hapana mawiki akawanda angachita basa.
Ndokudala kukhulu uJeanette ulesemsebenzini emavikini ambalwa njengaphambili wokugula kwakhe. Wayewuthanda umsebenzi wakhe. Bangaki phakathi wethu abayithandayo imisebenzi yawo? Bangaki abazinikelayo kulokhu abakwenzayo? Kakhulu nxa ungumuntu osebenzela umsakazo wabantu, ukufundisa uzulu lokumthokozisa.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela eyezisacathulayo ye-Young Journalists Association Zimbabwe baveze ukukhathazeka ngokubhubha kukaJeanette bekhuthaza uhulumende labaqhatshi ukuba bathathe amanyathelo okuzilondoloza njengokuphathwa kwabakuhlangothi oluqakathekileyo lwama-essential workers olugoqela abongi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Munende uncome uJeanette esithi yena labanye bakhe abasacathulayo bafunde okuningi kundlela ayeqhuba ngayo umsebenzi.
Sithi langalezo ngokulahlekelwa nguJeanette Mnyaka. UJeanette Mnyaka bekungusisi obe esebenza lathi singabe sincane ngendlela eyokuthi ube sifundisa esixwayisa lapho ufuna khona ukuxwayisa.
Kodwa uMunende uthi bakhathazekile njengenhlanganiso ngokusilela kwendlela zokuvikelwa kwentatheli zindaba emsebenzini.
Sibona i-COVID-19 le isibulala intatheli zindaba okutsho ukuthi thina njengentatheli zindaba kufuze lathi sinakeke besinike ama-face mask leyinye i-protective equipment enyenza sisebenze sinyiko enkosini.
Unkosazana Bongiwe Dube wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengelihlanganiso bakhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lwe-COVID-19.
Kusukela ngoMarch kuze kube khathesi okokuthi sokule 9 months umkhuhlane lo waqala, kodwa indlela yama-isolation centers ethu ilokhu ifanana. Sengikhangelela njengaseGwanda, iGwanda Provincial Hospital ayikwanisi ukuthi i-admithe ama-patients abe maningi awe-COVID-19, kuyikuthi ngabe sidala kwalungiswa ezinye izindawo, ngoba after 9 months sikhangelela ukuthi ngabe i-government yethu sike yalungisa amanye ama-isolation centers.
Kunje uMadube uthi lokhe isilela impahla yokusebenzisa ekuzivikeleni kuleli gciwane kulabo abasebenzisana loZulu sikhathi sonke, ama-essential workers.
Ungakhangela amapholisa, ukhangele ogadi benkambeni, babe behamba bengelawo ama-PPEs, lalobo ufika enkambeni ziyashoda, cene sebesenza beze zokuziphekela, ikanti-ke kumele ukuthi ngabe kufika lesi sikhathi bayazinikwa i-government.
Ngakwelakhe icele uhulumende uthi ukhathazekile ngendlela uZulu aseyekethisa ngayo ukuzilondoloza kulo mkhuhlane, engasazilandeli iziqondiso ezabekwa nguhulumende zokuzivikela ukuthelelanwa lula kwe-COVID-19 azifakayo laye elandela ezafakwa ngabe World Health Organizations. UJeneth uchiye umkakhe uJackson labantwana abane sebefika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,718 asebetholakale bele-COVID-19 selokhu waqhamukayo kuleli lumkhuhlane ngenyanga kaMbimbitho. Kwabhubha abafika phose amakhulu amathathu 291. Izigaba zeMandebeleni yizo ezikhokhelayo kunani labatholakala belalo mkhuhlane, zilandelwa lidolobha leHarare. Iningi lalaba bantu kungabangazange bavakatshele kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175, laku 7255 kHz ku shortwave.
Abaphila ngokuthengisa labawoda kwele South Africa lakwele Botswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Usokubenza babanjwe ngamandla ukuthenga izithupha ezamanga ezitaladini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association bathi sebebhalele uhulumende bemcela ukuthi ehlise inhlawulo yokuhlolwa leli gciwane. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wale inhlanganiso.
Uhloliwe ukuthi kala gciwane le-COVID-19. Sikhuluma nje kunje eZimbabwe lapha abantu bakhangela babhadala ama-$60. Sibhalile i-statement sizama ukuthi cela uhulumende ukuthi akhangele inhlawulo yesithupha lesi, njalo ukuthi yehliswe lokuthi kube le ndawo eziningi nxa umuntu ethe wasifuna, nxa kukhangele kathesi indawo zakhona zilutshwane.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi labo seliqonda ebantwini abathengisa izithupha ze-COVID-19.
Abantu bayafuna sibili ukucrossa, but imali yangkhona efunekayo yiyo ebamba abantu, ngoba antsho abona ukuthi imali abayi-chargeayo khathesi sokuze kusiwa lama abantu abathi bona bayenza wona la ama-certificate ezizathola ukuthi ama-cross-border traders bawela kuma-scams wona lawo, ukuthi umuntu uyabuye kutshela ukuthi hhayi mina i-charge $40, omunye akutshela ukuthi hhayi mina i-charge $10. But ngenxa ye-desperation sesigcina sesiwathenga ama-certificates lana, ufuthi nxa usufika ngale bhoda sebefika vele bekuvalela phandle. Amaningi ama-cross-border traders asewile khona lapho endaweni ezinjengazona lezo, baningi bakhiphile izimali zabo.
Unkosikazi Evidence Dube omunye wabathengisayo uthi ukuvulwa kwamabhoda kubancedi ngalutho ngemali ezifunekayo.
Kuzaba nzima ngenxa yama-requirements abawafunayo, ukuthi bafuna i-certificate, and i-certificate yakhona ngokuzwa kwami ivisa ama-60 user. Imali esingakwanisa ukuthi sinje siyenelise ukuthi khona thina si-raise ukuthi sithole leyo certificate ye-COVID. Ukuvulwa kwalibhoda ngibona ngani akusoze kusincede ngalutho kathesi. ngoba kuthi ukuthi uzamele sibe silokhu sisebenza labo malaysia and umalaysia bayasibulala. At the end of the day sigcina iprofit yethu singasayiboni, irisk yokukhukhulwa ngamanzi isihayi.
Umphathintambo wezamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa uphendule ethi kakemukeli izikhalazo ezivela kwabaphila ngokuthengiswa ngenhlawulo yokuhlolwa i-COVID-19. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wezempilakahle kobulawayo udokotela Welcome Lilo yehlule ngoba ethe usabambekile. Ibulawayo lokhu ihamba phambili ngenani labantu asebebanjwe i-COVID-19 izolo kuphela. Kulabantu abangamachumi phose amathathu i-29 abatholakale belegciwane edolobheni leyelimi. Idolobho lonke lilabantu abedlula amakhulu amahlanu i-573 abagulayo okwamanje. Esilandelayo isabelo ngesemathebeleni South ngabantu abangaphezu kwamakhulu amabili lengxenye i-259 abagulayo, kuthi iHarare ilabantu abangamakhulu edlula amabili i-210 abagulayo. Ilizwe lonke lilabantu abangaphezu kwenkulungwane abagulayo i-1547. Kulabake balaliswa yolomkhuhlwane asebesilile abazinkulungwane phose ezithoba munemunye i-8880. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi bathi balethemba lokuthi umnumzana Joseph Biden welemelika olungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli ulakho ukukhuthaza ukubana kwenqabelwe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kwele Zimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bathi ubudlelwano belizwe lemelika lele Zimbabwe buqhathekile kakhulu, ngakho ke bafisa ukuba uBiden azame ngamandla wonke ukuthi akhulumisane nenkokheli yeZimbabwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bangephuli amalungelo kwaZulu njalo bathuthukise umnotho ngefanelo. Bathi kuyazakala ukuba uBiden ngomunye walabo bantu abakhuthaza ukulotshwa komthetho wokutshengisa inkokheli yebandla leZANU-PF weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ngomnyaka ka-2001. Phansi komthetho lo, ilizwe leMelika lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olubalulekileyo kwembiwe ngemfanelo igolide lokunye kungephulwa ilungelo likaZulu njalo kuvuselelwe umnotho. Elemelika lethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izithezo zenotho lisithi bephula amalungelo kwaZulu. Umnumzana Brilliant Mhlanga ngomunye wabantu abathi uBiden ukhangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukuthi alungise ukuhlupha abantu bakwele Zimbabwe.
Cabanga ukuthi uBiden uzayenza ngcono kulo mongameli Trump ukhetha ngekhala ukuthi abamhlophe kuye yibo ababekuya kuqala.
Lokhu kusekelwa umnumzana Clifford Ndlovu ohlala ezimdabule eNyamandlovu esabelweni seMatabele North.
Umongameli omusha lo engangena mbona ubudlelwano buzabe buhle kakhulu leZimbabwe, ngoba laye umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhanya ukuvuma ukuthi besebenzisane. So iAmerica mayingasebenzisana leZimbabwe, ilizwe lethu lingabe lokuqonda kwezinye izinto kakhulu kakhulu. So siyayijabulela lento kakhulu. Akangeni umongameli omutsha mpela, engene kangene kangene sibone ukuthi uguqulo bakhona lapha neZimbabwe, bengena belungu bebuye belungisa izinto lezi ezifuna ukulungiswa yibo. Ngoba vele laba bantu siyabadinga noma ngaze senzeni senzeni. Siyabadinga eqinisweni siyabadinga.
Umnumzana Isaac Mpofu odabuka eMadabe laye uthi ulethemba lokuthi uBiden uzasebenza ngcono labantu ukuzwekazi leAfrika.
Ngizwa nami enhlizweni yami ungani ngilokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe. Kodwa kungase Zimbabwe kuphela, Africa as a whole. Ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila, ikakhulu iZimbabwe. Ngoba eZimbabwe khumbule ukuthi abantu beMelika bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncenga kubonakala ukuthi kuzohamba njani. Lawo abantu baseZimbabwe abafana labo uMnangagwa kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF uthi uBiden asuza kukhule lutho eZimbabwe.
Akangiboni lutho olungathini njengokungena ukamnuzana uJoseph Biden esikoleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo, indlela abayenza ngakho, ayilani lo muntu, ayilani lamaphati abo khona ngale, ile u-America phakathi, and bama ngakhonokho. Sibonile u-Obama wangena, sacawula songena umuntu omnyama kuzalunga, akulanto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela nginaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe, lamanye amazwi nje ibabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hatshi ukufuna ukubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Charles Moyo.
Lokhu uBiden engangena nje ezama ukuthi khona asize ilizwe leZimbabwe, hayi ilizwe lena vele ufana lo muntu othela amanzi phezu kwedwala. Izwe lakhe ithi vele ngithi lisalunga, angeke lilunge kule siphathamandla zeZANU-PF.
Ivi jezo zenotho zetheswa abantu abakubandla leZANU-PF abedlula amashumi ayisitshiyangalombili 83, lamakampani afika phose amashumi amane 37. Ilizwe leMelika lithi kumele kube lenguquko elizweni kungakesulwa izijeziso lezi. Izijeziso lezi ziphansi kohlangothi olubizwa ngokuthi i-Office of Foreign Assets Control. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguHibs Dube.
Live talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bezindala zombili kungxoxompikiswano ngaphambilini kokhetho lokudinga amalunga edale leSenate lakwelemelika phela isigaba seGeorgia. USenator Kelly Loeffler webandla lama-Republicans uncintisana lomfundisi Raphael Warnock webandla lama-Democrats olisa ukuthatha leso sikhundla kukhetho oluzakwenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo kazibandlela. Umongameli Donald Trump welemelika ubike ngesonto ukubana umcebisi wakhe omkhulu kwezemithetho uRudy Giuliani uhlole watholakala ele COVID-19. UGiuliani ubehamba-hamba endaweni eziningi zelizwe incintisana uTrump ukuphikisa impumelo yokhetho lapho anqotshwe ngumnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Kodwa lokhu esala ubana unqotshiwe esithi wacilwa kulolu khetho. Osemele ukufungiswa ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli welemelika uPresident-elect Joe Biden ukhangelelwe ukukhetha umtshutshisi omkhulu esigabeni seCalifornia u-Attorney General Xavier Becerra ukuba ngunobhala wogatsha lwezempilakahle. UBecerra uzaba ngumuntu wakuqala wesilatino ukukhokhela lolu gatsha. UZulu waseGhana ubevota lamhlanje ukhetho lapho ukujikelisana khona umongameli Nana Akufo-Addo obusayo okwamanje lo mphikisayo uMnumzana John Mahama elizweni elibikwa ukuba lilokuzinza emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Loba nje eleZimbabwe leSouth Africa esithi kuba lobubelo empini yokulwisana legciwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Izizalwane zeZimbabwe eziphila laleli gciwane kwele-South Africa zithi zithwele amagabha avuzayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso yabeZimbabwe abaphila legciwane lengculaza labangelalo legciwane ababasekelayo e-Asakaneni Health and Wellness bathi bukhulu bunzima obubhekane lamalunga abo kwele South Africa. Umnumzana Stanley Ndlovu, umgcinisihlalo wenhlanganiso, uchasisa ngenhlupho abeZimbabwe ababhekane lazo.
Yeah, I think uhlupho abantu bakithi abahlangabezana lalo uhlupho lokuncisha i-treatment ngapha emazweni, especially kwe-South Africa naseBotswana. The terms yabungasebenzi okungela amaphepha aneleyo angapha amaphilisi ephele ufuna usizo laphana abakuncedi bathi hayi awula maphepha. Kodwa akusiyo wonke, kwezinye indawo bayakusiza, kodwa kwezinye indawo kusale hlupho kakhulu ekusizeni kwabantu.
Uthi iningi lezalwane zeZimbabwe bathatha amaphilisi abo ekhaya, kodwa-ke uthi lakho lapha sekulo hlupho ngoba i-COVID-19 yenze kwaba nzima ukuthi asebephelelwe ngamaphilisi bayewathatha ekhaya loba ukuwaphathiselwa umalaja. Labo sekufanele ukuthi bayehlolwa ukuthi igciwane selinganani egazini labo. Uthi balohlupho nxa bengenelisanga ukuya ekhaya ngoba izihlobo zabo ziyawancitshwa amaphilisi kuthiwe abazibuyele bona. Esinye sezalwane seZimbabwe esiphila legciwane kwele South Africa sithi lokuthi bawathole emakilinika kwele South Africa kulobunzima obukhulu kakhulu.
Ukuthi ngiyathola ekliniki zalapha eGoli kuyiprocess. Uzothola abanye abazokumbuluzela mawuthi athi bakutshele ngamafayili, bakutshele ngekhadi. Mina nginakhadi le lokucollect medication yami lihlala ekhaya. Mina what I do, ngihamba ngoDisember ngisiyayenza ama blood test for ukucheck ama viral loads ami, then bese bayangicollectela usizo osekhaya.
Umnumzana Ndlovu yena uthi bekuzaba ngcono aluba baphiwa amaphilisi okwenyanga ezisithupha hatshi okwenyanga ezintathu njengalokho okwenzakala khathesi. Loba nje uhulumende weSouth Africa bike ukuthi kuningi asekufezile ekuliseni igciwane lengculaza. Kulabantu abedlula izigidi ezisikhombisa asebebanjwe ligciwane lengculaza kule South Africa. Umsekeli kamongameli umnumzana David Mabuza uthi kusase kuningi okufanele iSouth Africa ikwenze ekuliseni lomkhuhlane kuzizalwane zayo.
Our task at hand is facing more tangible hurdles.
Kusafuze sidonse amasokisi ukuze sifinyelele kuzinga elifunekayo lokuhlola ukutholakala kwamaphilisi lokunathwa kwawo.
And protection measures against HIV infections are underutilized.
IZimbabwe layo isanda kubika ukuthi phakathi kwabantu abayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1.3 million abaphila legciwane lengculaza, kulaba zinkulungwane ezilikhulu kuphela 100,000 abangakangeni ehlelweni lokwelashwa. Melesulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha lwezokwethula kwemibiko luthi alutholanga imali eneleyo yokusebenzisa. Lokhu kuphume ngemva kokwethulwa kwebhajethi yalonyaka, lapho lolu gatsha lukhala ngokuthi lwabelwe imali encane nguhulumende yokusebenzisa ngomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveza ngumabhalane omkhulu walolu gatsha umnumzana Nick Mangwana, yena othe udaba lwemali lolu luphazamisa kakhulu ukuthola kwazulu eZimbabwe ulwazi olumele aluthole ugatsha lwakhe.
Ugatsha lwezokukhitshwa kwemibiko, ukuswelakala kwemali efika 295 million kuphambanisa kakhulu ukusebenza kwethu. Kayingakatsho lutho, ngingaqhubeka ngilitshela ukuba kumele sibhadale amagesi, amanzi, sibhadale i-T1. Lokhu kuphazamisa kakhulu umsebenzi wethu.
Umangwana uveze ukuba loba nje uhulumende ephe amankampani imvumo yokusakaza umabona kude, kuza kuba nzima ukuba amankampani la aqale ukusebenza. Uthe inhlangothi ezifana nenkampani ZBC, Olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe, the Commission yeZimbabwe Media Commission kazila mali eneleyo yokuqhuba umsebenzi.
Ayisithi sodwa esiphambanisekileyo. Ungakhangela ingatsha zethu ziphazamisiwe kakhulu ngoba ziyasincedisa ukwenza umsebenzi. Konke esikwenzayo akwenzakali nxa ingatsha lezi zingatholanga usizo oluvela kuhulumende.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kuqakathekile ukuba imali ephiwa ugatsha lokwethula kwemibiko yengezelelwe ngoba umsebenzi eziwenzayo umningi kakhulu. Omela inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umnumzana Jerry Zingwevu uthi imisakazo yezigaba kumele iphiwe usizo phansi kwalolugatsha.
Mina ngombono wami ngibona kufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe axhase imisakazo yomphakathi esithi ngama community radio stations ngenxa yokuthi bebonakele indaba zokusakaza lezi ezebroadcasting yizinto ezifuna imali eningi ukuthi uziqalise.
Umangwana uthi ziningi inkinga okumele eZimbabwe lizilungise ezigoqela umkhuhlane we-COVID-19 odinga ukuba ugatsha lokwethulwa kwemibiko lusabalisise ulwazi lokuzivikela nokunye. Ethi kunje umsakazo kahulumende we-ZBC kawanelisi ukupha uZulu ulwazi lonke olufunakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngakho-ke ngabe uhulumende uyakhangelisisa imali ayipha lolu gatsha. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, uTondereya Indiraya, usola abadlali ngemva kokuphelelwa umphako kweqembu leli kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa kwele South Africa kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indiraya utshele Intatheli zindaba ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lile Mozambique, wona uphele iqembu leMozambique linqobe ngethukanya ukuba imbangela yokungqotshwa kweqembu lakhe ukuba badlala labo ngabaphekekanga bavuthwa kuhle.
Ungakhangelwa kwekusilela kweqembu lami ukungenelisi ukutshaya ibhola liqonde esangweni, lokunye nje okudingakala ukuba umuntu adlale ibhola. Ngitsho izinto esikhangelele ukuba wonke umdlali wenguqu ezenelise, njalo nxa abadlali besehluleka ukuzenza kusuka kube nzima. Lo ngumbiko okumele siwutshele abayibo abakhulisa abadlali laba, singaphindela ekhaya ukuze abadlali bekhuliswe kuhle. Kuyadanisa ukunqotshwa ngalindlela, kodwa yikho okwenzakeleyo.
Izindaba ezemidlalo uNation Gogwarra uthi uNdiraya akatshiyananga ngitsho lomuntu obazayo, othi angabaza izinto ezingacaciyo abesesola izandulo ezipikili zakhe.
Kuyinhlamba enkulu kuma-coaches e-development ukuzwa ucoach we-under-23 uTondera Indiraya ekhala ngokuthi abafana abaqeqeshwanga kuhle bekhuliswa. Umuntu onikwa icala nguye ngoba wakhetha abafana abangayisibo. Aluba yena wayengomunye wayezakhuluma nama-coaches lawa a-development emnike abafana abafaneleyo, ngoba labo babe bayakhala njalo bayakhala ngaye bayamsola njalo abafana abakhethayo besithi kula bafana abangcono ababemele bedlale laphana kodwa abasakhethwanga.
Undiraya nguyophiwa umsebenzi wokuqeqetha iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili kumncintiswano weCOSAFA, loba nje yena engumqeqetshi weqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu, aphinde njalo abe ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lama-Warriors. UPhilani Ncube nguye owayekhethwe ukuba ngumqeqeshi weqembu lama-Under-20 ngesikhathi kusethulwa amagama abaqeqeshi bamaqembu esizwe. Iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika-Group A nilomklomelo owodwa eliwuthole ngemva kokuba libe ngumtshikilo bhanqathu kathu leqembu leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Emdlalweni walo wesithathu njalo ngokugcina kwimidlalo yezibaya, iqembu leZimbabwe lizadlala leli leSotho okuyilo lihlezi emsileni lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu leMozambique, lona ilemiklomelo Tupa kuthele South Africa lisendaweni yesibili lile miklomelo emine. Amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ehlezi phezu kwengalane yezibaya ezintathu azadlulela kusigaba esilandelayo sesemifinal, ndawonye leqembu elizabe lile miklomelo emineni kulawa azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni yesibili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singekehlukani zihlobo, othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba elodumo ebisebenzela umsakazo we-ZBC uJanet Mnyaka ungcwatshwe lamhlanje ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomgqibelo. abaphila ngokuthengisa bewoda ekwele South Africa la kwele Botswana bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuthola isithupha sokuthi umuntu uhloliwe i-COVID-19. Ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe luthi alutholanga imali eneleyo yokusebenza ngomnyaka ozayo kubhajethi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMphrofethi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rwe